atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo muhle ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 11 kumbimbitho 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Aswe nihlanganise singayibalela ukuthi ngaqeda impi. Nanku lapha kithi esadiki izindaba zokhetho lezinye izindaba. Izindaba ezingane ziyayehlula ngoba yona ngokwayisadiki ayilayo imbali ihistory.
Abakhokheli bamazwe akumanyano weSADC abagoqela uMongameli Mnangagwa bazaqhuba umhlangano ophuthumayo wokukhulumisana ngempi yakwele DRC.
Sekuphambanisa ikakhulu inhlalakahle lempilo kahle yabo intanga asithi amayouth. Abantu sebehlala bedakiwe, abantu sebehlala besilwa.
Amapolisa abophe abasolwa abathathu abatholakale belamasaka embanje ezilesi sindo samathani cije amane i-3.9 tons kumbe i-3,900 kgs. Elemelika liqhuba umhlangano leziphathamandla zakwele Ukraine kukhulunyiswana ngendlela yokumisa impi ephakathi kweRussia leUkraine. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abakhokheli bamazwe akumanyano weSADC abagoqela uMongameli Emmerson Mnangagwa bazaqhuba umhlangano ophuthumayo kwengolwesine okukhulumisana ngempi yakwele DRC. Obona ngokwethulwa kwembiko kulumanyano unkosazana Barbara Lopi uthi umhlangano lo uza kwenzelwa enkundleni zokuxhumana ngomabonakude njalo uza kokhelwa nguMnangagwa ongumgcini sihlalo weSADC. Umhlangano lo uzahlaziya izixwayiso eziphume emhlanganweni wogatsha lweSADC Troika phezu kwempile ngeviki edluleyo. Ukulwisana lokhu kuphakathi kwamabutho kahulumende weDRC labahlamuki beqembu leM23 ababikwa besekelwa nguhulumende wakwele Rwanda. Kodwa ele Rwanda liyakulandula lokhu. Sixoxele ucubungula ezombusazwe ofundisa kwele Bilitane uDokotela Mthulisi Mathuthu.
Uma sesikhangelisisa izinto ezikhulunywa ngathi abahlaziya ezombusazwe kuzwekazi laseAfrika ngalabakhangelele kuleya region esithi yiGreat Lakes, abakhangele into ezizakala eCongo laseRwanda, yonke leya indawo. Ubese ukhangela le mibiko ekhitshwa zinhlanganiso zomhlaba wonke jikelele ezingathi ngezikhangelele ezamalungelo oluntu. Ngathi labaholi abafana labombeki abake baphatheka kuleyalo daba laseKongo emveni engakaphumi esihlalweni. Wonke labo bantu engibabalisayo lezihlanganiso ngizibalisayo zonke zikhomba ukuthi ubudlwangudlwangu obuseKongo bungeke kuqedwe yimpi. Ukulwisana ayisiyo into engayiqeda. Ngakho-ke imihlangano le, imizamo le eyenziwayo iqakatheke kakhulu ngoba ikhomba kanye kanye ukuthi wonke umuntu uyakuzwisisa ukuthi kumele kube lokuhlalisana phansi ukukhulunyiswana.
Kungenzeka yini udale umahluko umhlangano lo ngoba ikhona eminye esike yenziwa kodwa yangaphumila lutho?
Lanxa nje sesithe imizamo yemihlangano le into esiqakathekileyo kodwa mase sikhangelisisa angiboni ukuthi lo mhlangano yiwo ongasilethela ukuthula, ungamisa impi ekhona eCongo. Ngoba impi eCongo ivela emva le ekuqaleni kusukela emva. Ngakho-ke asiyo nto engaphongukuthi imane iphele ngomhlangano omunye nje ngoba iSADC yona ngokwayo ihlangana isadiki nje ayisukuthi ukuhlangana nomhlaba wonke ayisukuthi ukuhlangana lezinye izinhlanganiso zase East Africa kweze Central Africa le African Union eziyizo ezingathi zilamandla masihlangane namanye organization labo United Nations isadiki ngathi yisicathulo ukucathula nje kancane sisiya ekuthuleni kodwa asiyomhlangano esingawukhangelela ukuthi ungasilethela ukuthula angibona ukuthi kukhona okungaphuma ngoba yona ngokwayo eKhongo udlwangudlwa ngobuseKhongo asodlwangudlwa nje singathi isavunguzanyana nje singathi siyaphephula siphele khona apho hayi into enkulu kakhulu singathi kulama interests amanengi lapha neKhongo angeke aqedwe ngabantu besadiki ngoba la esadiki ayigcilanga kakhulu eKhongo iKhongo ikhona yebo kusadiki DRC khona kodwa isadiki amboni ukuthi yengaba lamandla ukuthi yenze umhlangano ufana lo wangolwesine ilethe ukuthula
bakhona abanye abathi isadaki inhlanganiso nje engelamsebenzi ngoba ziningi inkinga zayo eziyehlulayo uthini ngalokho
asiyo inhlanganiso singayibalela ukuthi ngaqeda impi nangu lapha kithi esadiki izindaba zokhetho lezinye nje izindaba zindaba ezingane ziyayehlula ngoba yona ngokwayisadiki ayilayo imbali ihistory yokuthi ihlangane idala umehluko ezintweni ezihlukumeza abantu bamazwe asesadiki
umthulisi mathuthu ohlaziya ezombusazwe njalo ufundisa kwelinye ikolleji kwelebhilitane
The Voice of America
Abathengisa emkambo wempahla ezehlukeneyo oweUnity Village Flea Market kobulawayo ovalwe izolo lugatsha lukahulumende olwezimra lusadingisisa ukuthi abanini bamabhizimusi abakulindawo babhadele imithelo efaneleyo bathi basaxoxisana laye uhulumende ukuze beqhubeke ngomsebenzi. Kasenelisanga ukukhulumisana lohulumende ngalolu daba kodwa umnumzana Dumisani Ncube umgcinisihlalo wekomiti yogatsha oluxwayisa uhulumende labamabhizimusi asacathulayo e-SMEs Advisory Council uthi basamelele impendulo evela kugatsha lwe-SMEs lolwezimra ngesikhalazo sabanini bamabhizimusi. Uncube uchasisele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 okuningi ngalolu daba kanye lamanyathelo abawathathayo ngamanye amabhizimusi avaliweyo kobulawayo.
Kukuma nje ekuseni ngiyakhuluma le-Regional Director we-Zimra sengithe njalo ngayikhambisa uminista wami umama Monica Mtswanga ukuthi njengoba kungosomabhizinisi abangasoze babaleki abantu abayenza ibhizinisi zabo okuwa-above board besicela ukuthi bangavali indawo bathi vakatsheli exoxisana le-leadership ekhona siyeregista abantu bonke le mpahla zabo store by store izimra ilithi siyakhakhuletha ijude sebenikwa sometime ukuthi babhadale ukwenzela ukuthi bangavaleli kwesikhathi esithi emkize sebevalelise okunde more than 3 weeks bevalele yinto ebuhlungu kakhulu ngoba abantu laba baphika khonapho bafundisa abantwana khonapho njalo kuyabuyisela i-economy emuva khuluma siyinjipho lapho abaqatshwe khona
lihlangene laxoxisana labo
lihlangane ne-leadership yabo baletha-ke izikhalazo zabo adebe labo like abemtize siyakhumbula ukuthi imtize i-checkatresi bebetshele zimpahla balezi mpahla eziningi babeselesithi bayahluma nje bavuka sokulungisiwe akuhlalanga nyanga ezingaki kuinsuku ezingaki sebevalelwa izimra ukuthi khona bafuna ukuthi bahlolisi so kezinye indlela it's a double shot abanye bangikhona sibacelele amaloni ebhenki ukuthi bavuke baqalise uku-operate so my concern athe ngi-raiser through i-channel kaminister wami ngokuthi abantu laba balezikweleti emabhenki abantu laba balezikweleti lapha ade beboleka khona imali abantu laba bakweleti abantu abaningi so bengavaleli business izinyo zalezi zintathu bazabhadala ngani ama-rent abo bazabhadala ngani izikweleti lezi abazithethe amaloni na yokuthi liyibhadale kuzimba
kwakulula yini ukuthi i-Hidden and Sly ivulwe
i-Hidden Sly idalisa sibili yaze yavula bazama sibilabo la izimbra ngingathi kokona Leadership kababa uKhumalo is heading department lay operations. Yancedisa kakhulu ngoba uyazama la majakati baze basebenze even sebeshayisile le misebenzini ukuthi abantu bavule bazwisisa. Kodwa-ke njengoba into le ingaveli kibo ivele badaleni phezulu, kuyathiwa kuthi isikhathi kubasindi. If you are now engaging ama-policy makers or abantu bona labo i-Minister of Finance.
Bakhona abanye abavalelwe amabhizimusi kumbe abathathelwa impahla.
Worried kakhulu dadewethu ngoba kobulawayo yikho engibona ekusenzakala kakhulu. Kwamanye amadorobho yezwa kuthiwa kukhona, kodwa ngingabuza my colleagues engisebenza labo, akukho njengakobulawayo. Kobulawayo kusuke iswazi lakhona laba likhulu kakhulu, sekune more than 8 malls ezivaliwe kobulawayo and bayaqhubeka belokhu bevala. Phela bakhangelele ama-malls yigeze ukuthi makhethwa kwenziwe ama-shops amancane amancane. I remember umama umoli umampofu laye owazama sibili ngekusala laye as a political bureau member ukuthi into leyi singani sisenzakala sokunzima njalo kobulawayo kuphela.
Likhangelele nini impendulo evela kuhulumende ngesikhalazo senu?
Uminista wami Monica Mtswanga asho adinike ukuthi namuhla is working on it uzangiphendula. Ngiyakwazi ukuthi she's the woman of the work. Unfortunately benzama ukuthi ngifonele izini urede minista ngimswele namuhla. Laye umama uyazama uyafuqa ngoba last time kuwedding like ngagcina ngingeda yena abantu bancedise lami ngikhuluma nje-as u-advisor wabo ngemva ukuthi kokona siyaba nempumela engcono. Lasifuna ukuthi kokona kube le civil unrest abantu sebegcina sokushuba ngokunye ngoba belambile.
Lo ngumnumzana Dumisani Ncube, umgcini sihlalo wekomiti yogatsha lukahulumende oluxwayisa abamabhizimusi asacathulayo e-SMEs Advisory Council wabexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Marco Rubio uqhuba umhlangano namuhla kwele Saudi Arabia lo mongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine labanye bakhe ngokumisa impi ephakathi kweUkraine leRussia. Ele Ukraine namhla lihlasele ele Russia ngendizamtshina ezithwala amabhomba ezohlobo lwama-drones ezingamakhulu amathathu ezabelweni ezilitshumi. Ele Russia lithi kufe abantu abathathu kusehlakalo lesi kwalimala abafika phose amatshumi amathathu. Ele Melika lifuna ele Ukraine lisayine isivumelwano sokwemba amatshe aligugu kulelo lizwe. URubio uzalalela izifiso zeRussia engakayibikela uMongameli Donald Trump ngempumela yalumhlangano. Ele Israel lokhe lisala ukuba izimota ezinkulu ezithwala ukudla zingene esihlengeni seGaza. Lithi kumele iHamas iqale ivume ukukhulula bonke abantu eyabathumba ngo-2024 kwele Israel. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika. Abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika sebelungiselela umbukiso weZimbabwe Expo ozaqhutshwa lonyaka eLos Angeles. Ababona ngezombukiso lo bathi bakhangelele abantu abaningi embukisweni lo njengalokho okuvame ukwenzakala mnyaka ngomnyaka. Umbukiso weZim Expo uzaqhutshwa ngokwenkwezi. Sixoxe lo Nkosazana Veke Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala esabelweni seIndiana.
IZim Expo mina ngiyayithanda. Njengoba singapha siyabe simelele ilizwe lethu, siyabe sihlangana labantu abaningi ababevela kuma state achiyeneyo. That's our time ukuthi lati sike socialize, and sometimes zabe sihlangana labanye abantu siyabe si share lokho siyabe sihlangana lakho kuma state achiyeneyo.
Maska ngela ezamabhizimusi kambe singathi iZim Expo iyanceda yini?
Yeah baba, iyanceda umuntu onke uyabe be business yakhe abe eliyenza uyabe ku right sibili ukuthi abuye ezothengisela abantu khonapho. Most of the times siyabona ukuthi abantu bayabe thengisa izinto siyabe sizidinga singakwazi ukuthi zingathi. So umhlano abantu bayabe kwanisa ukuthi babe bezotshengisa ama-business abo abantu bethenga, and from there abantu bazabakwazi ukuthi uzibani use-Los Angeles uthengisa lokhu, ngizacela inumber yakhe, ngase ngikufuna ngizamfonela, uyakwanisa ukungipostela. So kuyahlanganisa abantu loku uyenza ukuthi ibhizinisi yakho ihambe kakhulu, iza spreada kwamanye ama-state.
Singathi wena uzuhambe kuZim Expo yokugcina lapho wagcina uhamba khona, singathi kuyini okutholayo sibili bonta lapha lokho niza kusebenzisa?
Mina ngathi thola izinto eziningi njengomama esithanda ukuceca okungamangqongqo lokhuya siyakuthenga khonapho. Ngiyabona ukuthi uyangikhumbuza ekhaya, uyangenza ukuthi ngibe lokho ngigcina ukuthi sina sasigqoka njani sisekhaya. So ngiyakwanisa ukuba lokho ngikwenza izintathesi because abanye bayabethengisa labana bayabuya lakho sesithengi. Okunye futhi engabona ukusinceda Zim Expo, ngabona abantu be-applya sibili ama-passports zokuthathela abantwana ama-birth certificate. Kuyanceda sibili, abantu bayabuya bezobuthana ndawonye and sebelungisa or lokwenza abanye amaphepha abangakwanisiyo ukuba ukuthi bayenze bekhatshana njengoba bengekho eZimbabwe, but kuyabe kubanceda labo lezinye izinto okunje lamalembu. Ngabona abantu bethengisa amalembu, amalembu lamapicture ezinye izinto like eseZimbabwe, like types of animals, izihlahla. Kunezinto eziningi sibili, kuyahlanganisa abantu ndlela etshiyeneyo.
Ukudla-ke Mandlovu?
Ah, ukudla sasidla konke ukudla kwekhaya, sasibona ngani iZimbabwe silapha everything sasilakho sibili. Abantu babepheka ukudla okutshiyeneyo konke esikudlayo ekhaya. So siyabe senza ngani abantu, we are showing off what we do in our country. So kuyanceda ukuthi abanye abantu labo basi-appreciate babekwazi ukuthi haw lathi silokwethu esikudlayo.
Lo ngunkosazana Veke Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala esabelweni se-Indiana ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Amapholisa athi abophe abasolwa abathathu abatholakale belamasaka embanje ezilesisindo samathani cithe amathathu, i-3.9 tons kumbe i-3,900 kgs eHarare. Emasingo lakho kubotshwe abasolwa ababili ababikwa betholakale belensangu ezilesisindo samakilogram angamakhulu amabili i-200 kgs. Ukubotshwa kwabantu laba kuyingxenye yohlelo lwamapholisa olokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo. Izidakamizwa eziningi zibikwa zingeniswa elizweni ngomngcele we-Bay Bridge ngaphandle komthetho. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Bay Bridge Progressive Residents Association umnumzana Jabulani Makhado.
Sekuphambanisa ikakhulu inhlala kahle lempilo kahle yabo ntanga asithi ama-youth. Abantu sebehlala bedakiwe, abantu sebehlala besilwa, abanye bayazibulala besenza ama-suicide. Indaba yezidakamizwa yinaleyi ngoba umuntu uyabe vele esegqile kuzo kakhulu. Uthole umuntu kwesinye isikhathi uyahlala insuku ezikwana ezine ethule yedwa kadli umuntu yena lowo. So into esisihlupha lathi khonapha e-Bite Bridge. Ibhakile sibili babotshwa abantu amapholisa azama ngendlela zonke, kodwa labo abahambisa izidakamizwa lezo lokuzithengisa sebelamacebo abaningi ukuze dlulise ezinye siya phesheya, ezinye zithengiswa khonapha. into esihluphile kakhulu esifuna ukuthi umuntu wonke izakhamizi uhulumende lamapholisa la wonke umuntu nje oseZimbabwe angenele kukho ngoba kuzasibulalela imuli zethu kuzasibulalela inhlala kahle yethu
ungajula usichazele izehlakalo oyake uzibone khona ngapho eBaitbridge
abanye baba lodlakela bigcina bephambanisa lezi muli lenhlala kahle akona lapho ayabehlezi khona even la khona apha elokichini kumbe emakhaya uyathola ukuthi kuba lokuhlukuluzana ngendaba yezidakanizwazo nalezi abantwana bezikolo abanye abasayi lezikolo kakuhle abasafundi liyabe lisithi umntwana weyesikolo kanti kaya ngesikolo selikhangela impumela yakhe liyathola into zingasahambanga kuhle uma likulalelisa kuhle lithole ukuthi ubevele engasayi esikolo ngendaba yezidakamizwazo nalezi ngoba zicina zibaphambanisa bengasalandeli imvelethu bangasalandeli le mithetho yelizwe beyephula santando njengaba ma-resident eBaitbridge kuyasihlukuluza lathi kusibamba kakhulu emoyeni sihlala sikhuleka ukuthi aluba lo uNkulunkulu angangenela ngoba sekubhakile konke ilizwe lonke njengakhona apha kithi eBaitbridge lapha ngoba kusemngceleni kulapho okungenwa khona lokuphuma khona uyathola ukuthi kuba kuningi but indaba ekhona ukuthi lathi thina izakhamizi asicebi abanye bethu asicebi emapholiseni ukuthi uzibani umakhelwane wami iyathengisa uzibani umakhelwane wami uyazisebenzisa izidakamizwa lezi kumbe uzisebenzisela kwabanye abantu asikukhulumi ngingazi ukuthi yikwesaba kumbe labo babe bele kunya bakutholayo khonapho enxa bafumbathiswa labo ukuthi bengasakhulumi siyacela sibili ukuthi aliwa hulumende angafaka i-operation sibili ezakhangelela khona kusibili bafake lezinja lezana ezinuka ezikwanisa ukunuka zizwe ukuthi lapha kulezidakamizwa kungaba ngcono sibili kungaba ngcono kungasincedisa sibili njengabantu beBaitbridge
endaweni eziningi abantu abasebenzisa izidakamizwa akulasekelo abalutholayo khona ngapho zikhona yini inhlelo zokubancedisa ukuthi bachiyane lalumkhuba
eBaitbridge lapha asila indawo kumbe umuze esingathi rehabilitation center eyabantu abatholakala benjalo ukuthi bafakwe ku rehabilitation center ukuze bakhutshwe endaweni zezidakamizwa zibe sizacela sibili ukuthi wahulumende aluba ethatha ezinye kulezinye ezakhiwa ezikhona apha ezakhiwa azisebenzi lutho silama hotel amanye khonapha akhiwa kudala akasebenzi lutho avala kudala aluba uhulumende engafaka i-center iya-rehabilitation ukuze abantu bona laba lama-youth ontanga bona labanye bonke abangena kuzidakamizwa i-drug and substance abuse bathole indawo yokuthi bangancedwa khona whereby they are rehabilitated laba batholakala belazo bethengisa ucelo ngokuthi omantshi babagwebe sibili okuzwakalayo engxenye kungafundisa abantu ukuthi izidakamizwa azilunganga
uMnumzana Jabulani Makhado ngowenhlanganiso yeBaitbridge Progressive Residents Association.
The Voice of America.
Kweziphathelane lezenotho, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lo Mnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions. Ngesimo somnotho weZimbabwe.
Njengobona kwami umnotho welizwe weZimbabwe akudingisa ngoma kathesi. Umnotho wethu kawumanga kuhle. Imisebenzi kayikho yasilelwa izizwalane eziningi eziZimbabwe zidinga imisebenzi ngaphandle kwelizwe. Izibhedlela kazilamithi imigwaqo ile ilamagodi abantu bayakhonona abanye bayabotshwa hathi ngibona ngathi khathesi umnotho welizwe uyazitshengisela hodwa nje ukuthi izinto azimanga kuhle ngoba nxa umnotho welizwe umuhle abantu kamakhononi imisebenzi yayikhona ama-factory esebenza imigwaqo emihle uloliwe esebenza ama-gates ekhona lokhu kutshengisela ukuthi vele ungazi ukhangelela imali yakhona kayigcinanga iyabe lokhu iphikisana lama-US dollars hatshi umnotho kawumanga kuhle ama-supermarkets ayavalwa amavinkili ayavalwa abantu belokhu bekhalakhala hatshi umnotho welizwe kawumanga kuhle
kuyini ongenziwa babangwenya ukuze kuguqulwe isimo somnotho lesi okhuluma ngaso
into yokuqala efanele yenziwe ukulungisisa umnotho ngumbuso nxa umbuso ungamanga kuhle siyabona ukuthi iloba e-DRC kulempi kule South Sudan kulempi umnotho wasuzume kuhle umbuso kawube umbuso omuhle nxaso kunjalo ukuthi uthi izimpahla zonke ezilungiswa eZimbabwe kumbe into ezigejwayo ezithengiswa ngaphandle kwelizwe ziyafakwa esiphaleni sikahulumende kwi-central treasury zisetshenziswe ngendlela enhle kungela corruption yikho okulungisisa umnotho khonoku umnotho welizwe umbuso wakhona lesiphala sigcina izinto ezilungiswa zizizwa eZimbabwe
kungathatha isikhathi esinganani ukuze umnotho uguqulwe babangwenya
ngisisa umnotho welizwe akuthatha isikhathi ngoba ukukhipha abantu abangawazi umsebenzi kuhulumende akuthatha isikhathi ukulungisisa imithetho eyenza ukuthi imali iqine akuthatha isikhathi ukulungisisa umumo we state of the environment economy kube lezi vakashi eziningi laba letha izimali ezama industry abavela ngaphandle kwelizwe awuthatha isikhathi so kusukuthi vele singathi khona iminyaka emibili kumbe emihlanu umnotho welizwe uyalungiseka kuhle
umnumzana Rejoice Ngwenya ngumqondisi wenhlanganiso ye Common Market for Liberal Solutions obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare Kesizwe imbono yenu elisithumele yona ngeWhatsApp.
Q7 linjani? Hayi mina mphilile, adaba basakaza abahle. Yinsana umsebenzi. Saleni sikhuluma ngeziqoqodo lezi zifake izigodi endlebeni. Sicela ukukhuluma ngendaba kamavaza le kumbe kumabaza kumbe kumavaza. Ukuthi umavaza lo seze wedlulisa amalawulo ukuthaba kwakhe sokwedlulisa amalawulo unyabona ukubhadala imali eningi kakhulu awubona umuntu angahamba ebhawe le mali eningi kakhulu ugcine etshayiwe ugcine efile nxa le moto igcine esebhekukile ngemoto ngokuthi ebe sedakwe kakhulu imali yakhe yikho akwenzayo umavaza sethabe kakhulu ekhuluma ukuthi ulokhu zena uyitayi kulalapha acatshe khona abantu abakayitayi behlupheka bengelayise bakhule bengelayise besazi ukuthi uyise wathathwa ngozibani abanye abathathe uyitayi bayaziwa bemthathe emini abantu beganyile la ebazi wakhuluma kukhulumayo kwabo sebemthathe ukuthi bozibani kanti lingisa ngabi indaba kaitayi ayihluphi isegcekeni kodwa ngomnankakho abamthathayo ngokuthi yibo onkulunkulu baleliyani ilizwe
Siyabingelela siyabonga Studio 7 kodwa sidaniswa ukuthi mhlawumbe abantu babesola kakhulu abantu bezanu labo baze balitshethe qhumana isikhathi sabantu bengakhulumi. Hleli sizwa ukukhuluma bona uBelief Gawule isikhathi eside bekhulumela izanu nje amampunge angathi shu. Kade bebusa labo uBelief Gawule 50 years ayikho into abayenzayo nje nencane. Into esicela ukuthi abantu umbono yabantu hlaziyani madodana. Ite sicela isikhathi lisengeze sabantu kungaphawula umuntu oyedwa kuto isikhathi esiphelile kanti isikhathi sihlaliseka ngoloyo kukhuluma ogawule bekhuluma into engekho nje bekhulumela izalo sicela isikhathi sabantu bezikhulumela bona abantu besenda ama-audios ngemibono yabo bebe baningi yikho esikucelayo lokho hhayi ukuthi kukhuluma umuntu oyedwa kuthiwa sela sikhathi kanti isikhathi sibhizi siphelela ngabotimuringani besihlaziya ngento ze-America siyacela lapho-ke lisigadeleni kuleyo nto leyo siyabona
Angibingelele ekhaya lezindaba ezinhle ezimnandi ezeqiniso Studio 7 abasakazi nabalaleli salibonani ngutshawuke ngapha kwesigangatsha eKhezi Matopo constituency Matopo South ye ngicela nje ukudlulisa nje ngomzuzwana into nje encane isicelo sami kule indoda okuthiwa ngunyoka yemabhunu odlulisa imiyalezo ngokuzokwenzeka mhla ka 31 March siyacela akungabi yinto yasesishoneni kayibe into yelizwe lonke fakani madoda ngisho ngama languages wonke fakanini two major languages ezalapha two major african languages siyazazi sindebele lesishona xa lingakhuluma ngesishona sodwa kuzaba sengathi into yasemashonaland lizayenza ke khona ngapho thina lingasifaki ngapha wobulawayo nasemathebheleleni nxa kuyinto yasezweni lethu yonke hayi madoda kasiyenzeni ngicela omunye amtshele ngesishona inyoka yamabhunu uma isindebele ngasazi akukhuluma omunye ngesindebele baqoke ilizwe lonke bangaqoke emashonaland kuphela ngiyabonga
litshona njani mbathokazi abahle kunye nabasakazi bakastudio 7 kubuhlungu intatheli elokhu isavalelwe namanje ngokwenza nje i-interview nomuntu ozozikhulumela into esenhliziyweni yakhe kuthiwe yilizwe elinedemokhrasi linje nzima nokuthi athole yona ibheyili hhayi umbuso waleli lizwe unzima
Abalaleli be Studio 7 besipha imbono yabo. Lingayikashana luyalandela uhlelo lwe Live Talk. Sixoxa ngokusetshenziswa kwezidakamizwa. Yimi untungamilinkomo.